Yebo, ngiyabonga mnumzane. Ye, njengezizalwane zeZimbabwe lapha eMelika, sidecide ukuthi sihlangane ngolesihlanu e-embassy yeZimbabwe Washington DC ukuthi sihande over ipetition yethu ama-demands yethu njengezizalwane zeZimbabwe esilawo kuhulumende ka-Emmerson Mnangagwa.
Ukutshengisela lokhu kuqoqwa libandla kumbe izizalwane nje zeZimbabwe mahlayana?
Izizalwane zeZimbabwe nje mahlayana ezilapha e-America.
Ungasitshela ukuthi izikhalazo zenu zibalisani?
Well, ikakhulu yi-situation ekhona njengamanje eZimbabwe, okuhlukunyezwa, ukutshaywa nokubotshwa kwabantu bona bebe-exercise ilungelo labo njengokuvunyelwa yi-constitution yethu ukuthi ba-proteste izinto abangavumelani lazo ngohulumende, esifana lokukhwezwa kwentengo yepetulu esakubonayo emalangani adlulileyo, okuyikhona okwenza iZTU ibize i-stay away ukuthi abantu bangayi emsebenzini. And then sasesibona-ke uhulumende ebuya ngodlame, abantu bashaywa, namanje sizokuthiwa lokhu besatshaywa, lokhu bengenelwe ezindlini one by one. Sithi thina okunjalo kumele kustophe right now, ngoba siyazi even ngeminyaka edlulileyo ngama-80s yi-same style abasenzayo esakhozela i-Gugraund lapho okwabulawa khona izinkulungwane zabantu.
Manje libona ungani ngokutshengisela uhulumende wele Melika uzabakwazi na ukuthi kuhamba njani eZimbabwe?
Well, okokuqala njengoba ngishilo ngaphambilini, injongo yethu yikuthi sithumele ipetition, sihende over ipetition ezoya kuMnangagwa. So siqala ngayo uhulumende weZimbabwe, sikhuluma laye direct, ngoba uMnangagwa azabuyelana eNew York wasitshela ukuthi yena ungu-president olalelayo abantu. So sinika-ke i-opportunity ukuthi alalele izikhalazo zabantu, njalo futhi a-acte on izikhalazo lezo zabantu, ngoba asiboni izinto zilunga ekhaya ngendlela ezingakhona without i-proper intervention. And then on top of that, sitshengisela ukuthi i-international community layo, lamanye amazwe angakwaziyo okwenzakala eZimbabwe, babe le chance yokuthi bazwe first hand from izizalwane zeZimbabwe uduva ababhekane lalo ekhaya.
Likhangelele ukuthi kuzabuya abantu abaningi na?
Ye, kusho ukuthi according to ukumobilize esesikwenzile kuyathembisa kakhulu, ngoba ngizwe abanye ababuya from kwamanye amadolobha besithi baqasha even amabhasi ukuthi babuye ngawo. Lapha ngizwe ngabantu abasePhiladelphia besithi balungiselele ukudinga ibhasi abazobuya ngalo.